abantu bayakwazi ukuthi kule COVID kodwa kusuka kube nzima ukuthi ukulandela lezo zinqumo ezabekwa nguhulumende kuba nzima ngenxa yokuthi abantu anti vele kuhamba yini uzubukho uyagcwala okunye okumangalisayo njalo abantu i-70-90% ye-economy yeZimbabwe ngabantu labana abazisebenzayo ungahamba kathesi kibogodini laphana kibo okay kuminyene kuyesabeka sesi mlandele siya kubo ngamarele kuminyene kuyesabeka abantu bachayela into zabo bayathengisa khonokuyana-ke kutshengisa ukuthi yebo yela nxa abantu bezazi izinqumo okumele bazilandele ze-COVID kodwa nxa yokuthi nxa ungayiboni mbe ungabonanga umuntu oyigulayo natural abantu bayakhohlwa so ngokunjalo-ke hhayi abantu singathi thina bazithele ngaqandayo nxa sokube indaba ye-COVID kuko mhlambe kuze kusile kodwa-ke okunye futhi okusuka sikunanzelele ukuthi kasibo bantu kuphela abathengisayo bodwa lezikolo zinje zivuliwe lakho indaweni eziningi ziminye eminye ngaze kuthiwe bazafika abantwana bahlale 1 meter aphathe befikele eklasini or 2 meters aphathe kodwa baye begade uzubukho phela njalo ukutest i-temperature leyana kakutsho ukuthi umuntu kasela COVID.
Sesikhangela uhlupho lwamanzi iphi imizamo isikhona ukuthi kulungiswe lolu hlupho sibona ukuthi inhlanganiso yakho ikumakomiti athile akhangela lolu daba.
Ngikhuluma nje ngivela kwelinye isonto ngivela thatha wona amanzi amanzi alokhu eludubo yebo yeizulu liyakhiza laphana laphana kodwa kalithizi kube yileliyani elithi selingagcwalisa amagabha kumbe lokhu esabe sikhongozele ngakho njalo amanzi silokhu siphakathi kwalo uhlelo lana lokuthi amanzi avalwa iviki kusiya kuvikela engxenye kwezinye indawo so udubo lwamanzi lokhu kuqhubeka kusiya phambili kube ngcono ukuthi nxa izulu lele laphithikithiza ongamathonsi kuba ngcono ngoba abantu bayakhothama ezifuleni laphana bakhe wona la amanzi angcolileyo kuyasebenzisa ekuwatsheni le ma-toilet lolo nanohlelo lwe-water shedding esithi lidonsa iviki ezibholaneni lokhu bekhona abantu amabhawuza lokhu efika akulanto ejingileyo kodwa-ke sikuqongoselayo njengenhlanganiso yobulawa progressive residents association ikuthi amadamu ethu awangezelelwe ngoba asemalutshwana akhona yilawana ekhangelane le-population yalesiya sikhathi kungakabi lo mbuso kazibuse kwele Zimbabwe siyakwazi ukuthi kwayisa ngani demi ihlala iyintshumayelo mnyaka yonke kodwa-ke kathesi sikukhuthazayo ukuthi kuthi kusiyaphela umnyaka ozayo njengoba wathi umongameli kukhathi lakhe lobuso wakuveza ukuthi ngo-2021 igwayisha ngani demi yabe isiphelile silethemba ukuthi ngalowo mnyaka idamu lelo liyabe seliphelile kasikhangelelanga futhi ukuthi idamu lelo kumiwe kube sokuthiwa hhayi sokuphelile konke sikhangelela ukuthi uhulumende njebe ngunye wakhe amadamu aqhubeke sakhe amadamu enanzela ukuthi i-population yakobulawayo iyakhula kayimanga njalo sithi ikhansila yaqhubeke ebuya le minye imizamo yokuthi agole amanzi lawa avela phezulu agelezayo ungakhanyela ama-storm drains amaningi amanzi akhona alahleka kungazakali ukuthi aqonda ngaphi so usithi ikhansila kakacabange ngaphandle kwebhokisi kumbe vele angacabangi lapho kule bhokisi khona ukuze kusasa izakhamizi zakobulawayo zingathwali nzima ngoba sesithwele nzima ngamanzi njalo okunye sikukhuthazayo futhi siyinhlanganiso yokuthi sokuyisikhathi sokuthi isithi ikhansili icabange ngezibhorane lezi ezisebenzisa amandla elanga esingathi ngama-solarized pumps ama-water kiosk ama-jojo tank lawana abeseceleni nje kwe-solarized pump kwenzeka ukuthi umuntu engasola amanzi aziqondele esibhoraneni sakhe lesiyana afike avule impompi.